Siyababonga ke uChris kanye loMavela ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze. Ama industry avalile. So ukuthi sijabule ngeUnity Day siyabe sijabulana. Ayikho into yenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Amabandla alishumi lantathu aphikisayo weZimbabwe kumanyano weNational Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwanamhlanje olweUnity Day.
Yena umama wami umbona ngani olelungelo lokuthi engcashwe kona ngale ngoba wakontributa ekukhululeni ilizwe lelo ngoba ama-war veterans wona lawo alwani ukuthi babe bengabhekelwa labo mama bethu babe bengasoze belwa inkululeko.
Nomnumzana Agai Georgias webandla lezanu PF kungcwatshwa emathuneni awe-National Heroes Acre kulokhu khonana okukhulu kwamabandla aphikisayo esithi lo ususiba ngumbuthano wabebandla lezanu PF kuphela. Abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi ikhisimusi yalo nyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla alishumi lantathu aphikisayo aweZimbabwe akumanyano weNational Electoral Reform Agenda NERA athi kasikho isizathu sokuthakazelela usuku lwanamhlanje olweUnity Day ngoba lungatsho lutho kuZulu lubonwa njengolwebandla linye elezanu PF. Befisa kube ngolugoqela wonke umuntu kungathakhathelekile ukuba ngowaliphi ibandla lezombusazwe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu ngokunye okumunyethwe embikweni wala mabandla owethulwe lamhla emhlanganweni lentatha lezindaba owenzelwe eMedia Center wafundwa ngumkhokheli webandla le-African Democratic Party uNkosazana Marcelina Chikasha. Umongameli Robert Mugabe lenkokheli ebandleni lakhe babekumlando wokubelokhe belo mkhumbulo wokuba kube libandla linye elibusayo elizweni okwakuvele kuyisona sizathu sokulobelana lesi sivumelwano sokuba kube lokubambana elizweni phakathi kwamabandla amabili ayengakhumisana umlotha elezanu PF lele PF ZAPU esazala lolu suku lwalamhla lweUnity Day olunanzwa minyaka yonke mhla ka-22 Mpalakazi selokhu salotshwayo lesi sivumelwano ngomnyaka ka-1987. Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo ebandleni le-Democratic Assembly for Restoration and Empowerment umnumzana Machiwa Mhlanga ugcizelele okhulunywe zinkokheli embikweni wazo welanga lokunaza iUnity Day.
So ama-opposition political parties wayenza ukuthi sisebenze sonke sibambane sema-political party opposition onke elizwe leZimbabwe. Ama-political party wonke wayenza ukuthi wasebenze sonke ukuforma the real unit, not like iZANU-PF yenzile.
Ube khona laye okuhlangothi lwezomculo webandla le-MDCT umnumzana Patterson Murimoka ovela eBikita West eMashingo.
Unity Day asiyiboni ngoba thina njengabantwana abancane asikaze sisebenze, ama industry avalile. So ukuthi sijabule ngeUnity Day siyabe sijabulana. Ayikho into yenza ukuthi sijabule. Nxa sikhangele sibona kulobuncindezelo obunenge elizweni.
Ngabe abezanu PF bayaguqula indlela lolusuku olunanzwa ngalo kube lokubambana kwamabandla wonke elizweni kuveza uMurimoka.
Umlimo esidala thina njengabantu wayengakhethi ukuthi wena ungumhlobani, ungumdebele yini, ungusamanyika yini, ungumkharanga yini. So thina njengabantu sasikhangelela ukuthi nxa sikhuluma ngokubambana siyabambana singela ukukhetha ukuthi wena ungokozibani, uvela kuyiphi imoli, lizuza okungakanani.
Abamabandla aphikisayo la bathi akula kubambana laphakathi kwayo iZANU PF nangu iqhubeka layo ihlephuka kulokuxokozela okubangele ukuxotshwa kwenye inkokheli yazo ukubalisa owake waba ngumsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mjuru. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebelene ibhetshu likaZulu namhlanje ibe lombuthano wokukhumbula abatshona ngesikhathi sombhuqazwe weGukurawundi ngaleli langa leUnity Day. Leli langa lafa kwakubana libe likhefu lokunanza isivumelwano seUnity Accord esalotshelwana phakathi kwamongameli Robert Mugabe lo owayengumsekeli kahulumende umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Lesi sivumelwano samanyanisa ibandla leZANU-PF lele PF Zapo kwaba yiZANU-PF. Kodwa esinye isiphathamandla senhlanganiso yebheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo utshele iStudio 7 ukuthi leli langa kalimelanga linanzwe nguye wonke umuntu ngoba kwakuyisivumelwano samabandla amabili kuphela.
Besilombuthano namhlanje sikhangele ilanga lika-22 December okuthiwa ngohulumende i-Unity Day. Thina njengenhlanganiso silikhangele njengelanga elokumisa umbhuqazwe esilikhangele sathi lilanga le-Morning Day ngoba kuyinko ilanga esilinikwe ngohulumende ukubana sikhumbule izihlobo ezathiywayo ezasithiyayo lesingakwazi ukuthi zayanga nabomama kubanika ithuba abarethwayo lokuthi behlise izinyembezi. Singathi lithuba nzile ukuthi sikhumbule usizi lonalolo lwehlayo elizweni.
Bebe baningi okunganani abantu?
Abantu hayi besinganisanga kakhulu kodwa bengaba yi-100.
Ya ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini kakhulu kade kwenzakala lapho likhumbula labo basitshiyayo?
Kakhulu besizama ukuthini injongo yethu ukuthi abantu ungakhangela kakhulu balithatha ilanga leli belenze ilanga lezana. So kakhulu besilontsha umkhankaso ukuthi hayi ilanga leli kayisilo lezana but lilanga lethu labantu ikakhulu laba abalahlekelwa yini izihlobo. Ukubana sihlanganisa amakhanda sikhothamisa amakhanda sikhumbuleni izihlobo zithe zadlulayo so singathi yinjongo yethu kakhulu oda siyilontsha ukuthi kube ngumkhankaso esizawenza sisiyathiwa kumnyaka ozayo ukuthi ma inkosi evumile nabantu bekwamukela kube sekuyikuthi umuntu wonke owalahlekelwa isihlobo u-22 December akamkhangeli njenge-Unity Day kodwa umkhangela njengelanga lokukhumbula izihlobo ezanjani ezalahlekayo.
Ungasitshela ukuthi ngeminyaka elandelayo likhangelela ukuthi umbuthano lo ube njani lizanxusa yini abakuhulumende?
Sikhangelele ukuthi iminyaka uphela isiphela ishelekana kube sekuyukuthi uma umkhankaso wethu uhambe kahle wonke umuntu kube kulilanga aselihlonipha ngoba yena olabanye abathi lilanga elingaqakathekiyo bathi abalilandaba. So sikhankasele ukuthi wonke umuntu ebesekuzisa ukuthi a-a ilanga leli isedi liqakathekile kuqakathekile ukuthi silifake ezinhliziyweni zethu ngoba yililanga lokuthi sikhulumisane lalabo abangasekhoyo sibakhumbule sibakhalile.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso ezibiza ngokuthi yibheju likaZulu ubekhuluma lapho kwecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave lakushortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ekhuluma emngcwabeni kamnumzana Agai Georgias e-National Heroes Acre lamhlanje umongameli Robert Mugabe usole indlela abamabhanga abasebenza ngayo ebeka lolu hlangothi umlando wokuqilibezela uZulu. Wengeza ethi ulethemba lokuba ukusungulwa kokusetshenziswa kwemali yakwele China kuleli kuzaphathisa ukulungisisa lolu hlangothi lwehlukane lemikhuba yalo emibi le. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngelinye lamakhwaya abekade ekulomkhosi ukuzacula ingoma zokholo kungele Budiriro Roman Catholic Choir ngesikhathi kungcwatshwa umuyi umnumzana Agai Georgias. Umuyi uGeorgias obe ngomunye wamalunga edale lesenethi engowebandla leZANU-PF ubhubhe ngolwesihlanu olwedlule ngemva kokugula kwesikhathi eside uchazwe ngabemuli yakhe njengendoda uqobo njalo ebithanda ukusebenzela intuthuko hathi eyemuli yakhe kuphela kodwa lesizwe sonke. Emazwini akhe awethule kulomngcwabo lamhla lapho kulaliswa khona abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, uMongameli Mgabe uchaza umuyi njengomuntu owayekhuluma ingqondo yakhe engancenga imuntu njalo lesibindi sokwenza ayabe ekuhlosile. Umuyi kube nguye obelwisana labelungu ebasa emadala emthethandaba yaphezulu kudaba lokubekelwa kwelizwe izijeziso zomnotho okwabangela ukuphazamiseka kokuqhutshwa komsebenzi lakunkampani yakhe yeTrinity Engineering. Ukhulume ethukuthele uMongameli Mgabe lapho ephatha udaba lwamabhanga ebeka lolu hlangothi umlandu behlawulisa imithelo edlulisa amalawulo.
How do we ever hope to grow this economy when we undermine the propensity to save by punishing borrowers?
Ungakhula kanjani umnotho nxa sitshontshela abakweleda izimali? Ngiyajabula ukuba abogatsha lwezimali kanye logovernor we-Reserve Bank sebeluhluzisisa lolo daba ukudinga indlela zokulungisa konke okuhluphayo. Ukwamukelwa kokusetshenziswa kwe-yuan ye-China ekungezeleleni kulezo mali zakwamanye amazwe kukhangelele ukuba kuzaphathisa kakhulu kusukela ngomnyaka ozayo.
Umnumzana Patterson Murimoka olilunga le-Bikita West Constituency esigabeni seMashingo uthi unina labanye abanjengaye baphatheka labo kulempi yenkululeko ngendlela ezehlukeneyo kodwa edaniswa yindlela udaba lokungcwatshwa kwabalwa limpi lwenziwa ngayo.
Yena umama wami umbona ngani ulelungelo lokuthi engcwatshwe kona ngale ngoba wakontributa ekukhululeni ilizwe leli ngoba ama-war veterans wona lawo alwani ukuthi babengabhekelwa labo mama bethu babengasoze belwa inkululeko.
Umuyi umnumzana Agai Georgias obhubhe ngolwesihlanu eselneminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili yokuzalwa ubikwa echiye unkosikazi labantwana abalichumi lanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ukusetshenziswa kwemali yakwele China iyuan sekuzaqiniswa kulandela kwesulwa kwesikwelede sezigidi ezingamashumi amane zamadola i-$40 million yilizwe lelo. Lanxa imali le yayivele isithiwe kumele isetshenziswe iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende usezafaka imigoqo yokuthi limali yamukelwe lokusiwa emabhanga nxa umuntu elayo. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka utshela iStudio 7 ukubana akula okugqukileyo kulolu daba ngoba kudala i-yuan yathiwa isetshenziswe kunye lenye imali yakwamanye amazwe ebalisa idola lemelika, irand lakwele South Africa kunye lenye nje eyamanye amazwe ambalwa okuguqela iphula. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongola izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yeah, kuyavunyezwa ngoba phela nxa ivele uhulumende kumbe i-Reserve Bank ingazithathe i-step yokuthi i-yuan kumbe i-RMBC ikubasket lama-currency seku abantu bama-business ama-shops kumbe abanye abasebenzisa izimali ukuthi bona ngokwabo bayivume ngoba wena ungazithathi i-yuan mhambe nayo esitolo engxenye emnikazi wesitolo njengalokhu abakwenza ngamarandi bayala amarandi akubanjwa ngamandla ukuthi ungwenya ufanele athathe i-yuan ebhenki ayisebenzise esitolo. Sokuda kanye ukuthi nje abantu kazana nje uZulu uza kwamukela kanjani.
Ye kodwa besike sezwa besithi layo ivele ikhona kulezi mali ezingamanye amazwe ezimele zisetshenziswe kanti ukutshintshileyo kathesikwini.
Ye akuyathola umtshintshile ngikhola ukuthi abafuna ukukwenza ukuthi njengoba sisazi ukuthi bona bavele bayaconde ukukhangela ngale Mpumalanga babona ngathi ama-Chinese angazi azi izi ukuthi eZimbabwe sokusebenza ama-yuan bazabuya bebaningi bezovakasha. Kodwa phela bona ama-China lawo babefuna ukuthi babe besebenzisa imali engahlupha ukuthi nje i-exchange for i-US dollar. Lapha nje i-Reserve Bank nje ithathe nje i-risk ukwenzela ukuthi bazame ukuhuga laba abantu abavela e-China abaqondanga ukuthi basidabulisethi nabo bavele kungasijayeli i-US dollar. So ngibona ngathi bona baqonde nje ukuthi uhuga
izaphekele ezivela eMpumalanga.
Yona iyuan siyabona ukuthi ibhalwe ngesiChina.
Ya inkinga ukuthi njengoSixty kodwa inkola baza bekhangelisisa ukuthi kuyenza baningi nje banikeze i-current E1 e-denominated ngendlela efisisayo. Ungawukuze utrayiningi bayilethe nje ibhalwe ngesiChina akuncedi lutho. Kuyaqala ukuthi bathi baqale bafundise ukuthi amabala la athoni. Lokho angikhulu ukuthi banesikhathi lakho. Ikho inkinga yakhona nxa ibhalwe ngesiChina ngizwa kuthiwa khona bona bafuna ukukhuluma ibhenki enkulu ye-China kumbe bakhuluma ngakho yini ngoba uhlobo lwakho nokuthi ibhalweni.
Yona isisindo sayo i-yuan leyi iqine onganani?
I-yuan iqinile kodwa kayisuze yedlule idola ngoba idola bona ama-Chinese yibe bathwele ama-US dollars amaningi ukwedlula amazwe wonke lapha emhlabeni. Kutho ukuthi i-yuan nanxa ingena lapha iyabe ingathi iphezulane phezulu kwedola ngoba sokuvama ukuthi nxa umuntu eyithwele uza kwesaba ukuthi engaze ahamba ayentshintsha ingadlelwa emashopu. Yabona nje irandi kuthini ngerandi ngoba irandi ngaphaselawo kodwa i-yuan ngibona ngathi mina ukuqinakwayelo khana kutho ukuthi abantu baza kwesaba ukuthi bengaze bayisebenzise bayangena eshopu bacele sebedanyelezwa ngingasebenzisa ngama-US dollars ma kuze ahluphe ukuthi bantshintshe ngama-yuan.
Ubona ungani uZulu uza kwemukela na ukusetshenziswa kwe-yuan lokho?
Ngiqinise ukuthi ngibona ngathi uZulu bazadonda ukuthi ayimukele ngoba kawasuze babekwazi ukuthi bengaze bayemukele imali yakhona leyo. Nxa sibethi bayachapha besiye eBotswana kumbe ababhadala izikolo ngaphandle kwelizwe abasuze babekwazi ukuthi ubuzima wakhona bunjani. Ngibona ngathi kuza kuba lohlupho engisokolaphayana nje sokungaphambi kweminyaka laphana abantu bazeqala ukuthi kodwa okwakhathesi ngathi khona njengoba ngendlela yami njengomuntu ovama ukuhambahamba asize ibe ngikwazi ukuthi eBotswana kumbe eKenya kumbe e-South Africa bayiphatha kanjani i-yuan. So ngizadonda kuzangihlupha ukuthi ngiyamukele i-yuan yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti ecubungula ezomnotho ubexoxa lapha le-Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 usiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk namhlanje uhlelo lwabatsha ole the connection sikhangela ukuthi abatsha bona bayibona njani ikhisimusi eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ibona ngezabathuthela kwamanye amazwe eye-International Organization for Migration ithi inani labantu asebethuthele emazweni awe-Europe kanye labaphephela khona ngale lumnyaka ka-2015 seledlule ibhiliyoni eyodwa okulinani eliphezulu kakhulu lokhe kwaphelayo impi yesibili yomhlaba. Obe umkhokeli wenhlanganiso obona ngezenguqu emhlabeni jikelele ye-FIFA uSepp Blatter ubikwa ezwakale esithi uzophindela kwezenguqu lapho ikomiti ye-FIFA isethula isinqumo sokuthi angaphatheki kwezenguqu okweminyaka ye-92 elandelayo. Kisimusi enhle evela kwabe Studio 7 lomnyaka omutsha omuhle oka 2016. Silinika ke ithuba lokuthi libulise izihlobo labangane ku Studio 7 lisitshela ukuthi lijabulela njani ikhisimusi lonyaka endaweni lapho elikhona. Thumelani impiko lirekode ku WhatsApp audio lizibetha igama lalapho elihlala khona ukuze sidlale emoyeni. I-Studio 7 ngeyakho. We'll be right back. abaphila ngokuzisebenza lokuthengithengisa bakhala ngokuthi likhisimusi yalonyaka ikhanya ingasoze isebenzeke lula ukuze baselele imuli zabo nxa uqathaniswa leminye iminyaka edlule ngoba abathengi bengela mali yokuthenga. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Unkosikazi Charlotte Magasa olomkhamba uthi lonyaka ubhekana lobunzima okuthola abathengi ukuthi seqhatshe abafana ababili ukuba bebize abafuna ukuthenga. Umnumzana Elijah Mthemero osebenza exwayisana labasebenza ngokuzenzela uthi kuludubo olukhulu oluphazamisa imisebenzi yabo kusengezelelwa imithelo emikhulu ebuhlungu ikakhulu ngesikhathi esinje sikhangelane lekhefu elikhulu lekhisimusi.
Ungathingi izinto ubuye lazo eboda laphana uyabhatala 40% and above ukuthi ungene iprofit yakho siyiphelile ukubhataleni kuleyi i-40%. Besicabanga lathi ukuthi ihulumende bariduce ama-interest eboda laphana ukuthi abe ku-20%.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Informal Economy Association unkosikazi Lorraine Sibanda uthi sikhuluma kanje abasebenza ngokuzenzela baphethe gadadala zingena emingceleni yelizwe okungaphazamisa imisebenzi yabo.
Kuyabe kubaliwe kubalwa izicathulo eziku-4. Nxa usuthe wabanjwa ule more than 4 sekusitsho ukuthi thathelwa lezo mpahla okutsho ukuthi yikuluza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Obert Dube othengisa insimbi elungisa njalo lamatafula okudlalela esedolobheni elikhulu leHarare uthi noma izinto zivamile ukuhlupha ngomumo wezomnotho kuleli lonyaka kunzima ethi nga uhulumende uyanceda ngezikwelete.
Lonyaka sokusuke kwaba wesi government nje nga iba le fairness ebantwini bayo lanxa ikweledisa abantu ikweledisa umuntu everybody in general not ukuthi ababeqondane laba abazana labo.
Umthemere uthi noma abazisebenzelayo bengathola usizo olunje lokhe kulenkinga yokusilela kwemali ngokwayo labantu abangathenga okuthengiswayo ngendlela ezwayo.
Ukuthi bathengisa kathesi kakula mali elizweni, ilizwe lonke sibili kakula mali. Even bethengisa kabatholi lutho, imali ilitshwane. Ikhisimisi lonyaka kayiso Khisimisi. Kasayiboni njengokhisimisi, sayiboni ikhisimisi leyi ngama 10 years, 30 years back. Ikhisimisi sibili besizwa ngomudumo ibuya ukuthi ikhisimisi sibuya.
Noma kunjalo abathengisayo lokhe beqhubekela phambili bezama ngayo yonke indlela ukuba bethengise konke abanakho. Iningi labantu lasuswa emadolobheni besiwa endaweni ezikhatshana labantu ukuze beyosebenzela kizo. Abanye bagcina betshiya imisebenzi enje ngokuhlala begijinyiswa ngamapholisa kamansipala. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Sanibonani balaleli, lapha ke likhuluma nayo Benedict Mhlapo ngisithi khisimusi enhle, khisimusi elijukela. Thina ke lapha egoli siyayigruva vele siqala kudala, sazi lina ke ukuthi limise kuphi, kodwa ke silifisela inhlanhla ikhisimusi enhle, khisimusi elijukela. Licabange lonke ke ukuthi labo baphuzayo ke hatshi ukuphuza bese senza izinto ezingasizo ke. Labo abashayela izimoto ke lani, qaphelani ukuthi ma selitshayela izimoto lingatshayeli lidakiwe phela ngoba kuyingozi. Kodwa ngisithi kini, hayi lidle sibili lingayixoleli ngoba lathi ngapha sithwalise nzima, sithwalise amagaba avuza eGoli. Ngowenu ke uBenedict Mhlapo ngisithi hatshi-ke lisale kahle.
AbeZimbabwe ikakhulu abamnyama kakhulu bathi bathola isenzima ngamapholisa eBotswana ngesikhathi besiya ekhaya ngaleli kefu lekhisimusi. Abanye besithi amapholisa ayabanqunula edinga imali yokuthi bahlawule ukuhlala eBotswana okungekho emthethweni. Umthatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ukubuyela ekhaya kuningi leZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kulithuba elinzima esikhathi bedlala amacatshelana lamapholisa eBotswana abhahileyo ezindleleni. Abomdaka omnyama bakhala ngokusukelwa amapholisa amahlana noma nje bengadalanga cala ngoba amapholisa ayicabanga ukuthi ngabeZimbabwe abaseBotswana ongekho emthethweni. Unkosazana Mavis Moyo ucela amapholisa emgwaqweni ukuthi aphathe bonke abantu ngokufana ungakhathalekile umbala womuntu.
Lapho eBotswana nxa ungagqokanga kuhle njalo ukhanye ngani umnyama. Amapholisa akumise ukuza izinto eziningi, passport, license, izinto ezinjalo kukhanya ngani bayisa abantu abamnyama becabanga ukuthi engxenye bavela kwamanye amazwe. Ngakho siyafisa ukuthi ngaba amapholisa aziphatha ngokulinganayo. Lokho kuyasicasula sibili ngendlela emangalisayo. Kumele baphathe abantu ngokuhlonipha.
Kukanti umnumzana Mbulelo Sibandala akakuboni kuyindlela eqondileyo yokudinga abadala amacala esithi inketha betshabi ngenxa yombala ayilandawo esikhathini salamhla.
Ungathi lombala omnyama njalo ungagqokanga kahle amapholisa eBotswana le tendency yokumisa kubuze ipassport asuma njalo conclude ukuthi uliforeigner.
Kukanti ayisibo bodwa abeZimbabwe abathwalise nzima amapholisa eBotswana ngenxa yombala omnyama. Abanye abeBotswana bathi labo bazithola besemiswa kudingwa amaphepha okuhlala elizweni. Icala labo liyukuthi abamhlophe ukhalelwe kubaTswana.
Kuba maru mapolisa arna mabotswana haa dirile dikhane ditsatsela ba go emisa bo
amapolisa lapha ayahlupa uma umnyama bacabanga ukuthi ungumZimbabwe kumbe ungumZambia kuyilo ubandlululo olungalunganga.
Kusenjalo inenge eselingene indlela lisiya eZimbabwe ekakhulu abangela amaphepha bakhala ukuhlukuluzwa amapholisa kule mbiko yokuthi abanye banqunulwa emngceleni weramakhobana amapholisa ayidinga inhlawulo. Unkosazana Joyce Nyoni uthi yena ukubone ngawakhe abanye benqunulwa behlawuliswa amakhulu amahlanu amapula ongamadola emelika amathumi amahlanu.
Awuhambe ngamapholisa asecha efisa ukuthi athole labo abangela amaphepha. So ungathi ku-trick mbijana ukuya ekhaya though kuyisikhathi sokuthi abantu bayekhona.
IBotswana iqale umkhankaso wokuthi abangena elizweni ongekho emthethweni ngenyanga edluleyo ngesikhathi iningi leZimbabwe lungiselela ukuyahlana lesihlobo labangani ngesikhathi sikakhisimusi. Amapholisa wona athi lo mkhankaso awukhethi mhlobo ngoba ujonge ukwehlisa amacala adalwa ngalesi sikhathi. I-Studio 7 ayenelisanga ukuthola isikhulumisa amapholisa uChristopher Mbulawa phezu kodaba lokunqunulwa kwabanye beZimbabwe. NginguMartin Gwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulungile Botswana.
Soku isikhathi ke sokulibalela imbiko esithola nge-email, i-Facebook kanye lange WhatsApp. Okwamanje wathi sikhangelele owaqala uthi linjani basakazi, ngingajabula kakhulu mali phila mina ngithanda ukubingelela bonke abafowethu abasemahole abathi usehliselo bekisipho. Bonke laba ngabakonkomo emagondeni ngakhohlwa udade osegandabezi. Ngithi musakini yimi. Yimi uMakhosini Nkomo elubuze ngiyabonga. Inkosi ilibusise ngomsebenzi wenu. Siyabonga Nkomo. Olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga. Amhlophe ngokugedelwa amanzi enkayi esibuyo abantu bebethwele avuzayo amagabha ngamanzi. Siyabonga uma lingabala emsakazweni yimi umkhululi Sibanda khona le uZulu Boy enkayi. Umlaleli wethu olandelayo uthi linjani basakazi phambili ngomsebenzi siyabonga amhlophe ngokugejelwa amanzi ngiyiphindileleyi. Umenzelwa Ngwenya uthi salibonani basakazi beStudio 7 siyajabula ngomsebenzi wenu omuhleli wenzayo ibambeni kanjalo. Ake ngibingelele kulaba abathi umama una reason unama hlanguli unavelani uthandeka uKenias nabo bonke abangaziyo ngithi abaphile nje. Isikhathi sethu asavumi balaleli wothi sigqibe lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah.